Toku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpandula 2021 ngokuphuthube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uza kuqala mhlaka 21 mhlaka 24 umbandla 21. Abalo mbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abafuna ukuza e-trade.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi ngeZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasuze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-comments radio la sikubona sokuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla leMthokazi Republican Party athengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe koBulawayo esola athi yikuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo koBulawayo abantwana abasuze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcinisihlalo webhodi ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uza kuqala mhlaka 21 kusiya mhlaka 24 umbandla 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yiZimbabwe International Exhibition Center koBulawayo kontuziyatho. Umhlaka 21 kusiya mhlaka 23 umbandla amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhlaka 24 mbandula nilana evulelwe wonke usuku. Abaqala umbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza e-trade fair.
Ukubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukuthazwa ukunanzelela lokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Umesabise ukuthi abantwana basalele kakhulu emuva ezikolweni lapha. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa. Izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana nababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqinisa ukukhona usubulela abantu kakhulu esigabeni la.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa neTanzania. Umhla ka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi, kuthi umhla ka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhla ka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266, kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunjabe ehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda elizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa ele Zimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi insuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo lasebhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwama-passport, UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze ama-passport lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni UNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Zimrights uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nangela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi uqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. UMnumzana Zibusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP, uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kunqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga sibe khona ukuthi abantu labo akusaqhathanga 12 kusuke kwaqhathwa abantu abayi 6 ku 12 lezi yakwazobuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabona sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi silabo abantu abaqhathiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhathiweyo bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavile even lawo amakampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakampani kahulumende lokho eqhubeka umkhuba wawo lokho eqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhathwa besubencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okuwenziwa ke ministry of health abantu bakithi lokho beqhubeka bengaqhathwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele luphele komthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana nani? Umbiko liwuchiyele bani? Njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr. Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisana naye sizwisise. Kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole, kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona. Lanamhlanje yena ubaba Ndlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu, wasidlula wangana kaboni bantu sazama ukumkhulumisa, wangena emoteni wahamba. Akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani, kodwa uma uyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni. Yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuchile emafensini ekampani sakuchiela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane.
Lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yemthokazi Republic Party, obexuxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu, njalo imizamo yokuxhumana labo ilokho iqhubeka. Unobhala wogatsha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi akekho uzehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 ngoba engenasithupha. Kunje abogatsha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimota emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezikhuqela izithupha, incwadi zokuzalwa lezinye. Umevisikama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lezisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNebhera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, Zim Rights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi-4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo okunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni, hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadepriva ama-rights awo, lokuthi athole isithupha nangela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeni ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngingumevis Gama.
Kulanto namhla uhlelo asintu zempomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana le-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi sokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lepalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lepalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kuthakazelelwa usuku lokuba uZulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 ukuncindezela uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF. UMafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa ke sibona ngani ibandla leli lithungamelwa ngobabo uMnangagwa selisidlubhedu selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe silawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotha sekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane, wena ubona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho?
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Mina into engimangalisayo uMthembu yikuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-elections. Ever since ama-by-elections aqalayo asika zesizwiwe any by election kuhlanganele even kolapha kumlawo mina nginje ngi product yangena e parliament nge by election ngo 2015 sawina noma babe sithu hey sasi ngeke kuthi nazange participate but we know the people that I stood with laba phela laba ngabantu embaziyo phela mina lasempopo masiphila sonke yabo azinto ngo MDC but ubuye wasenza nganto kona ungena as an independent but ukwazi ukuthi kona usupporta i structure as MDC lento ezifana lazo nalezo. So China very successful win. So if violation would have been an added advantage, get to the people. But still, we don't get it. That is a council in Ghana. The only one that still have, see, we don't get a violation for the lay a country back in Ghana who are 28. Now also the councillor who keep them true.
Babu Umava, get a colapo.
Izanu, Izigela. Isikhotha mathe zabo omunzora bayakwazi ukuthi sibangavele badliwe ku by election baza yangeka bahle bachathe ku political history yikho ke khathesi bazama ukuvikela umunzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngama handlers akhe ukuthi bamfake esikweni lathi abe MDC alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise yikho ke lokhe bedoda khathesi sibe la makhunga kunga esiwalandelayo uMondzora se approach uPresident Nangagwa weZANU-PF ukuthi aba postpone ama election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho hayi singakhulumi ngama by election kuphela khathesi asikhangelenini okuthiwa rule of law abantu bangaki abasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi kulama war veterans abantu athongu esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejele 48 hours yapheli 48 hours abangekhothi bakhululwa silabo Johana Mamombe silabatwala bezikolo silamaloya silamateacher silamanesi silamadokotela yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo iministry engahlukulizwayo konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo njalo ukubusana ukubusa kwezano sokufika kuHitler yikho ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
babuchuma khonapho kuthiwa ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi elincindezela abantu kuyokumangalisayo sokusiya ku-Hitler khona ngale ngena khona baba.
Ngiyabuza sibili umfowethu baba mama. Mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle abatshontshayo besenza i-corruption besenza izinto ezimbi. Abanye benze besebenzisa ibizo leZANU-PF kukanti-ke iZANU-PF akayibhenefiti lutho imali le ayitholayo uyithatha ayidle nale muli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo okuyinto embi uhambela into naku-MDC kwaphana bamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi abacorrupt besenza konke okubi ongabulanga ngabe bayakwenza babisele muvilizwe badonsele phansi izinto kungabe lolutho oluphumayo kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kukubi khona kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababe besenza izinto ezingafanelanga yizo izinto okumele sihlale phansi ngazo zona lezo sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We were saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say Silash Legil. In the part lay, you know, Sinanjing Abandon of Zimbabwe, as if they know that is Zimbabwe first. Now, you want to talk to them, ZANU-PF, whoever says the dog, can you be cruising, you're fighting, you're crying again about. Now, I want to talk to them, you're saying the dog, can you be cruising, you're crying again about. What was the day it paled? Meaning, no more officer would have a dog that she had a doctor in the China, I don't know. Corruption, fake MDC, lapha thatha umbhobho ubula kuphele kakawani.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF, lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, bexoxa le-Studio 7.
singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esula athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni wapa 7 ntambama.